Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 24 Nhlangula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakale bele gcikwane le coronavirus eZimbabwe selikhuphuke laya kwabangamakhulu edlula amahlanu 525 emhlabeni jikelele, sebeyizigidi ezedlula eziyisithiyagalolunye 9.3 million.
Asikhangeleni sibone njengoba yasigolomba bathe ngxenye sizadinga imikhonto lezinduku, thina hhashi siza kumala abantu siyebantwini njengoba inhlanzi iphila lamanzi, thina sesiya kuma-structures sesiye ebantwini.
Abe-MDCT babika ukuba abe-MDC Alliance sebekhweze emthethwandaba we-High Court udaba lokumisa ukuqutshwa kokhetho lwama-by-elections, kodwa abe-MDC Alliance bayakulandula ukuthi benze njalo.
Sikela mhla 19 bethole i-report ukuthi amanzi lawo ayele problem ayenuka amasuwa. Kusukela lapho uzobe namhlanje impendulo asikayitholi kubo. Bona lokho becace ngihambe besethengisa abantu izingadi, besethengisa abantu imithombo yayivele ikhona nini nanini, yathi nalokho akusiphathi.
Uhulumende usethembise izigidi ezedlula eziyisikhombisa zamadola 7.4 million dollars yokuphathisa kunhlelo zokutholisa idolobho lakobulawayo amanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba basacubungula ukuthi abantu abathathu abafunyenwe bele coronavirus phakathi kwabalitshumi lantathu i-13 abatholakale belalo ngokutshona kwelanga langolwesibili bengabe beyithelelwe ngaphi sibili. Abalitshumi balaba bantu ngabagcinwe endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kuma-isolation centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Lokhu sokukhuphule inani lasebetholakale bele COVID-19 elizweni baba ngamakhulu edlula amahlanu 525. Abasinde kulesi sifo lokhu bengamachumi edlula ayisithupha 64. Asebebulewe yiso labo lokhu beyisithupha. Asebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi, lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisithupha 63,782. Emhlabeni jikelele abale coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisithiyagalolunye 9,393,450. Kuthi asebebulewe leli gcikwane sebezinkulungwane phose amakhulu amahlanu 480,579. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose ezinhlanu 5,078,913. Kucho abenhlanganiso eyeWorldometer. Emazweni ezwekazi le-Afrika sebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 324,696, labulala inkulungwane ezedlula eziyisithiyagalombili 8,618, kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye 154,000. Kucho inhlanganiso ye-African Union.
On umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele nakuTwitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abebandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe babike ukuba abe-MDC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa sebekhweze umthethwandaba we-High Court udaba lokumisa ukuqutshwa kokhetho lwama-by-elections okuzamele kukhethwe amalunga edale lephalamende amele athathe izikhundla zalabo abaxotshiweyo kuleli dale. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe yisikhulumeli seMDCT uMnumzana Kalipani Pugeni emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini abo eHarvest House eHarare lamhla. UPugeni uthe amagama abamangalelwayo abalisa elikamongameli Emmerson Mnangagwa, ibandla leMDCT kanye lenhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ZEC.
Bafake i-court challenge yama-by-elections ukuthi bacela ukuthi kungabi nama-by-elections up until kuqedwe indaba yama-recalls. So sisazoya e-court ke siyoyi-challenge leyo ndaba leyo ukuthi sikwazi ukuthi senze sikwenziwe ama-by-elections lapho aju khona.
Uthethe leli thuba uPugeni ukwazisa njalo ukuba bezoqhuba umhlangano we-extraordinary congress ngenyanga kaMpandula kuona lo umnyaka.
Sivumelene ukuthi extraordinary congress izoba mhla ka 4 kusiya kumhla ka 6 September, kodwa sizohamba siyekhuluma labakwa health basitshele ukuthi ngempela singayenza yini le extraordinary congress anti yakwazi kule pandemic le corona. Kodwa if all things equal, yes, izoba le congress 4 to 6 September 2020.
Kodwa abe MDC Alliance bakulandule lokho isikhulumeli saleli bandla u-advocate Fadzai Mahere esithi kungasiqiniso lokho osekukhulunywa ngoba kungekho daba asebetheba lukhweza emthethwandaba njengokutsho kwabe-MDCT laba. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa utshele lumsakazo ukuba kuyayangisa okwenziwa ngabe-MDCT.
Asikhangeleni sibone njengoba yasigolomba babe ngenye sizadinga imkhonto lezinduku thina hatshi siza kumala abantu siye ebantwini njengoba inhlanzi iphila lamanzi iphila emanzini thina sesiya kuma-structures sesiye ebantwini abantu bazaxakulula khona induku loxawuxaka.
Enye ingcwethi kwezombusazwe lokuhlalisana kuhle kwabantu umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi akaboni bengakwenza abe-MDC Alliance ukuya emthethwandaba ngoba kungaphezu kwamandla abo.
Ikhodi yiyo esisenza ekufunayo, ikhodi yiyo esisenza eyakutshela abe-MDCT ukuthi yini eseliphethe intambo zombuso kwakathesi. So abe-MDC Alliance angiboni ukuthi kuyadingeka ukuthi bachithe isikhathi sabo behambisa indaba ekhodi ukuthi bayetshelwa into esobala vele ukuthi baza kuhlula. Abakukhulumayo akuloza oza kulalela.
Abe-MDCT bathi bazimisele ukuyaqondana labe-MDC Alliance emthethwandaba besithi ngoba abakwenzayo kusemthethweni njalo kukusisekelo sabo njengebandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo lebezithe gwaqa enkundleni yeCity Club zihlaziya udubo lwamanzi osolukuzinga olwethusayo njengoba isihudo esibangelwe yilawo manzi sesibulele abantu abayisitshiyagalolunye 9. Iningi labakade besemhlanganweni lo liveze ukukhathazeka okukhulu lisola umanisipala ngokungatshengisi ukuzinikela ukulungisisa udubo lwamanzi angcolileyo atholwa ngozulu osoludale ukulahlekelwa imphefumulo. Okuningi sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Kulabantu abayisitshiyagalolunye 9 asebebulewe isihudo esiqhamuke kobulawayo ngemva kokunatha amanzi angahlanzekanga kulabangamakhulu endlula ayisikhombisa abalaliswe esibhedlela sempilo abanye begula besezindlini. Iningi labantu lisola umanisipala ukuthi akangathathi amanyathelo aqinileyo okulungisisa lolu dubo lokhe lesi sihudo siqhamuke kuleli dolobho. Isakhamuzi seluveve umnumzana Ndaba Ngoma ongumgcini sihlalo kaward 15 ngaphansi kwebulawayo progressive residence uthi lokhe belinde ingcazelo kumanisipala.
Lolu ngodubo lwamanzi lakathesi icouncil sifuna ibuye isitele ukuthi vele okwenzakalayo emanzini abasinika mhla ka-17 May kwakwenzenjani, ngoba kusukela mhla ka-19 bethole iripoti ukuthi amanzi lawo ayele problem ayenuka amasuwa. Kusukela lapho uzobe namhlanje impendulo asikayitholi kubo. Bona lokhu becathe behambe besethengisa abantu izingadi, besethengisa abantu imithombo yayivele ikhona nini lanini, yathi nalokhu akusiphathi.
Igqwetha lakobulawayo ongene umhlangano walamuhla wodubo lwamanzi unkosikazi Nikiwe Ncube Chabalala uthi le sekuyindaba osokumele ikhangelisiswe hathi ngukhansili kuphela kodwa ngumuntu wonke.
Udubo lwamanzi sekuyindaba esihluphe kakhulu kobulawayo esimele ikhangelisiswe kakhulu, especially izakhamizi, i-civic society, i-local governance, ibulawayo council zinwa le-government. Indaba le isihluphile ngoba nxa sekule mpilo zabantu esezithe zalahleka indaba yamanzi sekuyindaba okumele ikhangelisiswe kakhulu ngesiqubu, ngoba ukufa kwabantu kungesonto enhle and kuyinto futhi esingathi yi-problem ele-solution. Ngakho sekumele sibone ukuthi ku-solution yethu senza njani ukuthi siqondisise indaba le yamanzi.
Omunye wabaqoqe umhlangano walamhlanje osakhulayo wakobulawayo uMikhayo Ndiweni uchaza isizathu sawo.
Ye, esekuzamayo ukuthi sikhangela abantu abalubuchopho kobulawayo, indlela buchopho zakobulawayo zihlale phansi zicubungule indaba le, bonakala ukuthi kuyini okungenziwa. Kukhulunyiswa nalo council lezakhamizi, sibona ngathi sokule mgoqo esikhona, sokulokujikiphosana ngamatshe sokukhona. Ke ahlanganise abantu abangani balobuchopho abacabanga abangazama ukuba xazulule lolu daba kulunge siqhekise impilo zabantu. Siyazi ukuthi impilo sezilahlekele ezinye, abantu abanye batshonile ke, but ke sicabanga ukuthi ngxenye abantu bengahlala phansi bakhulume ngenxazabala bubelo. Siyazi kulobunzima kakhulu ke emzini wethu kobulawayo.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zibuye ngobuningi e-City Club ukuzohlanganela labanye emizameni yokudinga indlela zokulungisisa udubo lwamanzi aphuma ezimpompini engcolile njalo enuka okusobala vele ukuthi akalungelanga ukunathwa ngabantu. Abekhansili baqoqe owabo umhlangano ngeviki edlule lapho abathembise khona ukuthi baphakathi kokukhangelisisa lolu daba. Ikhansili yedolobho lakobulawayo ibhekane lodubo lokusilela kwamanzi okwamanje izakhamizi ezinye ziyawathola amanzi kuthi ezinye zingawatholi okwesikhathi eside. Labo abawatholayo ezimpompini sebebathola kanye ngeviki, kuthi labo vele abangawatholiyo ezimpompini ikhansili isibalethela emizini yabo. Umuzi munye ngamunye usabelwa amagabha amahlanu amanzi ngelanga. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, kodwa likhumbule isihlobo alisozele nelize ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yegcikwane le-coronavirus.
Iziphathamandla ezibona ngezempilakahle eMelika ezigoqela uDokotela Anthony Fauci sezixwayise ukuthi kungaba lokuqonga kwenani labantu abahlaselwa ligcikwane le-COVID-19 eMelika, njalo inani lasebelalisiwe ezibhedlela ngenxa ye-coronavirus liyakhuphuka emadolobheni angamachumi amabili lambili. Ukusabalwa amavoti eMalawi kulandela ukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe olubikwa belukhululekile ebezithobelene nguPeter Mutharika ongumongameli noLazarus Chakwesa owebandla eliphikisayo.
Isizalwane seZimbabwe esathuthela kwele South Africa unkosazana Sinanzeni Sithole osebanjwe umkhuhlane we-coronavirus ukhuthaza ezinye izizalwane zakibo ukuthi ziqaphele kakhulu ngoba lo mkhuhlane udla amahabulo. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Unkosikazi Sinanzeni Sithole ongumongikazi esibhedlele esizimeleyo eJohannesburg uthi kusondela kwegciwane le-coronavirus kuye kuqale ngemva kokuba omkhulu wabo kuleso sibhedlela etholakale elale gciwane. Uthi labo ke njengesebenzi bacabanga ukuthi bayihlolwa kwatholakala ukuthi laye uselalo.
I'm on medication, I'm on ama antibiotics that I have been changed twice. Ngiyaphuza i-vitamin C, i-vitamin D. There are social workers pulling my hand. Ngiku-isolation endlini.
Uthi ke lo ngumkhuhlane angafiseli ngitsho lesitha sakhe.
Abanye bathi i-corona ayikho. But mina ngeku situation yakhona umzimba wami ubabuhlungu kwesinye isikhathi ngikhathale le pain ikhanda njalo kubuhlungu ngoba ozokuthengela ukudla kubeke emnyango akangeni endlini akubona ukuthi uzwa njani. You are just on your own. Let's be responsible guys. Ngiyalithanda lonke, ngilifisela okuhle.
UMasithole uthi ukuyahlolwa uma ucabangela ukuthi ulale igciwane yikho ungasindisa impilo yakho.
I'm depressed. I'm sad because angikwazi ukuphuma phandle. And laba bathi iCOVID-19 ayikho, ikhona, iCorona it's there. And njalo I would love to encourage ukuthi ungaba lama symptoms like ukushiselwa, idaria, ikhanda, iflu. Hamba uyo testa.
Unkosazana Sithole uthi ukuhlaselwa yilo mkhuhlane kumtshiyele sifundo esikhulu.
Lami I'm one of those people abebezile ukuthi akula corona, iCOVID-19 hayi into yabelungu. Ngiyabona ukuthi abantu bale stigma sokuthi kuthiwa khona iCOVID-19 ngiyabelungu. That's not true.
Isizamo seZimbabwe umnumzana Dumisani Leah ofundele ukucubungula ngemikhuhlane esegazini uthi likhona legciwane njalo okuzayo kusase kukhulu.
Igciwane le-COVID-19 liyinto ekhona and eliqiniso ebulala abantu. Kukhona abantu abadlulisa amanga ngokuthi kuligciwane lingekho. Igciwane leli likhona kusakukhulu okuzayo, baningi abasazohamba.
Kanti ke unkosazana Sithole uthi zivikele kodwa uphinde uzilungiselele ukuthi lawe ungawuthola lo mkhuhlane.
Ungatesta positive to COVID-19. Tshela ohlala labo ukuze bakuncedise. Njalo kube le ndlela yokuthi ube isolated. Ngoba mina as it is ngiyedwa la, ngihlala ngedwa. On isolation. But there are people holding my hand so being checked out to Zanzani.
Sebese dlula izinkulungwane ezilikhulu over 100,000 asebehlaselwe coronavirus kwele South Africa. Asebebulewe yilo mkhuhlane sebephezu kwezinkulungwane ezimbili over 2,000. Melestu 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Namuhla kuhlelo lwethu esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni. Sixoxa lomnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum. Usibanda usitshela ngesimo segcikwane le-coronavirus kwele South Africa osekubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2,000. Okulinani eliphezulu kulamazwe wonke awezwekazi le-Afrika.
Empeleni isimo lapha e-South Africa asisihlanga. Umumo wegciwane le-corona kubonakala ngathi uthanda ukuba mubi kakhulu. namhlanje sivuke nje ekuseni siku 106,000 abantu asebethola banomkhuhlane kanti ngenxa yokuthi kuyagodola ivile ezilo bekubanda kakhulu kanti lo mkhuhlane lobathu uthanda amakhaza ngathi kusazoba kubi kanti nabo ababhekileyo kwezempilo kususela kunqonqoshe bathi lamaviki amabili siya kuwa nobungozi kakhulu ngoba sesingazibona sesisimeni sakubo Italy no Spain.
Zona izizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho kwele South Africa ziphila njani? Sizwa kuthiwa sezisenelisa ukuthi lazo zithole uncedo oluvela kuhulumende weSouth Africa. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Izizalwane zeZimbabwe akukabilula ngoba lesi simemezelo sokuthi zithole usizo yisimemezelo ebesivele senziwe naphambilini kulabo abangama-refugee nalabo abavele beyisebenzela kodwa besebenzisa amaphemithi kodwa bekunzima ukuthi bayithole imali yama-TERS le siyibiza nge-UIF. Nakhona bekuyukuthi bebesebenza imali okufuneka bayithole ngoba babeyidoniselwa ngesikhathi besebenza. Ngokunjalo leso simemezelo kasikasho lutho nje asithi shu. So sesibona ukuthi sesenza umahluko ma kuyukuthi laba bantu sebeqala ukuthola leyo mali ngoba abantu bayabhalisa amagama kodwa bengatholi impendulo, bengatholi imali.
Belokhu bebaningi na abadabuka eZimbabwe asebefuna ukuphindela ekhaya njengalokho esike sakubona kusenzakala kunyanga kumbe singathi thina kumalanga amalutshwana edluleyo.
Ngendlela esibuka ngayo amanani ngathi ehlile laba kade befisa ukuza ngathi ngemva kokuthola imininingwane yokuthi kwenzakalani mabefika ngapha ezinkambeni ukuthi bafike bagcina abanye kubuka sengathi bayagula khona lapha emabhoda lapha abagcinwa khona endaweni zokuvalela ukuze basike ukuze babonakale ukuthi abanamkhuhlane nokuthi ukudla kakutholakali kahle kahle. Kubonakala ingathi izinga labantu elithanda ukuhamba selilathi ukwehla kancane kanti njalo njengoba iSouth Africa nayo isiku level 3 abantu sebeke bazame bayiphilaphilise ngokuthi benze lokhu nalokhuya kungakho inani labantu elisafuna ukuphindela eZimbabwe selincane kakhulu.
Akula mizamo eyenziwayo na ukuhlola abasukayo khona ngapho besiya eZimbabwe bengakasuki njengoba sibona inani labo eliphezulu kakhulu nxa lifika eZimbabwe litholakala lilegcikwane leli hele coronavirus?
Empeleni singathi abantu laba abasukayo akukho okuke kwenziwe mhlawumbe ukuthi babheke ukuthi bangabe benayo na imikhuhlane kodwa endaweni abahlala kuzo kujwayelwe ukuthi kube ne-screening kubonakala ukuthi laba bantu abanamkhuhlane kanti akukabi khona futhi ngokusemthethweni ukukhulumisana phakathi kwahulumeni weZimbabwe noweSouth Africa mhlawumbe oweZimbabwe kumbe okwamanye amazwe esisho ukuthi cha abantu abasuka ngapha basuka sibafika ngapha benomkhuhlane yinto nje esiyifunda kumaphephandaba kodwa akukabi khona ukukhulumisana ngempela ukuthi cha leso yisisimo okungenza ukuthi mhlawumbe labo bantu baze bahlolwe kungakho sithi asazi ukuthi okwenza bengakhulumi bangakusho lokho labo hulumene kuyikuthi mhlawumbe kuneqiniso kulento abayikhulumayo kumba kunaqiniso asazi kahle hle lapho.
Umnomzana Vusi Muzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave laku-4930, 6040, laku-15460 kHz ku-short wave.
Kwezemidlalo umqondisi weqembu lomdlalo owe-taekwondo ele-Panthers Taekwondo Club uVusi Muzi Ncube uthi umkhuhlane we-coronavirus usuphazamise kakhulu inhlelo zabo zalonyaka. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphala ludaba ngokugcweleyo.
Ncube uthi kuze kuba nzima ukuba ilizwe leZimbabwe lihambise abadlali kuncintiswano engaba khona lo nyaka ngoba inhlelo zabo zihle zamiswa sekuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19.
I-COVID le isiphulele man ngoba ungacabanga ama-plans ebesiwayenzile for 2020 and ucabange lesikhathi isidrege kakhulu. Thina ePanthers Taekwondo Academy every 6 months siyenza i-get-together. Besiplane i-tournament ngoJune and akusayenzakalanga khona lokhu. Kusila ama region 5 games aseLesotho ngoNovember futhi so lakho kuyayilahla.
Iqembu lePanthers zalile ngatsha ezilishumi lantathu edolobheni lakoBulawayo njalo uNcube uthi bekumele bayesungula iqembu elitsha edolobheni lasezishabane ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho. Ensukwini ezedlule ugatsha olulawula ukuqhutshwa kwezemidlalo kweleZimbabwe olwe-Sport and Recreation Commission luthule uluhlu lwemidlalo esivunyelwa ukuba ingadlalwa kodwa umdlalo weTaekwondo awukho kulolu luhlu ngoba wona kuthiwa abadlali bathintana kakhulu. UNcube uthi alubabe SRC bengabavumela ukuba bazilolonge nje kuphela.
Ngani kumbe at least kuyavunyelwa ukuthi bengasinika ama-community halls amakhulu ngendaba ze-social distancing kumbe sivunyelwe ukutraina ku-open space phandle ngale ngoba ungacabanga ukuthi noma singavula kathi anytime soon indaba yama-mask lama-social distance kithi kumashalatsi ingasikhawada. So akulobunzima.
Iqembu le-Panthers Taekwondo Academy liqeqesha abadlali kusukela kwabale minyaka yesithupha. Minyaka yonke leli qembu liba lomncintiswano ogoqela abadlali abaphuma kumaqembu alo asedolobheni lakoBulawayo. Liphinde njalo libe nomncintiswano ongenwa ngamaqembu aphuma kumagumbi amane elizwe leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, uJoseph Njanji.
Sobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe selikhuphuke laya kwabangamakhulu edlula amahlanu 525. Abe-MDCT bathi abe-MDC Alliance sebekhweze emthethwandaba we-High Court udaba lokumisa ukuqutshwa kokhetho lwama-by-elections. Uhulumende usethembise izigidi ezedlula eziyisikhombisa zamadola 7.4 million eyokuphathisa kwenhlelo zokutholisa idolobho lakoBulawayo amanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-half past 7 ntambama. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.